Usibanda bengimazi kuhle ngimazi njengobaba njengobhuti kimi besides ukuba sonke parliament ngoba eparliament ngimthole last of last year ngo-2019 but all along bengimazi njengobaba ngoba besisonke ephathini ube ngumuntu onguye wasithiyela kwi-youth league besuka kwi-youth league besiya ku-main wing ibe sasibonela kiwo zonke izinto ze-youth league ngoba basifundisayo ukuthi nxa usuka phansi usuka njani kulidwa njani abantu baphathwa ngayiphi indlela so into engisizwa namhlanje ukuthi usibaba usibanda ngaseko angizange ngikubhilive ngithethe isikhathi ukuze ngikubhilive ngoba ngifonela abantu abangu-5 ngibafonela ukuthi ngizwe ukuthi liqiniso yena and into eyenzakalayo ngobaba usibanda bekuthi nxa kuleyinye into yezwileyo ube ngumuntu lwana ongabhodiyo sekutshele khonapho kuthi ndoda lapha sokule nto enje yenzakeleyo it's either ngokuhle kumbe ngokuphi ukutshela khonapho aku-advise futhi so ngicabanga ukuthi kuba kusibanda silahlekelwe kakhulu
umgcine nini njalo
mina ngimgcine last of last week siseparliament sasihlezi sonke phakathi eparliament siqeda ukutesta for i-COVID-19 and wayephume e-negative so far lokhu esikhuluma ngamafoni ngoba le into ngicabanga ukuthi namhlanje kube yi-eye opener to everyone obelokhu engakubhilive ukuthi i-COVID ikhona so le into le vele inzima okwakathesi abantu bakhuluma ngembiko asikezwa lokuthi ama-arrangements angikhona aminjani so sakhuluma ngembiko
wayesebenza njani labantu ngoba siyabona abanye bathi ngumuntu ngumuntu wabantu ezithobile hambe
ngumuntu obekwazi ukuphila labantu ngathi mina ngumuntu obesebenza nzima because ngithi ebandleni ubesebenza nzima ebandleni ubambe ingatsha eziningi ukubalisela ugatsha lwe-transport and welfare eku-province and ubemake sure ukuthi isikhundla sakhe siyayenza umsebenzi obalulekileyo ngesikhathi sangkhona siye ku-constituency yakhe sifunde okuningi kakhulu singama-youth kwangale esenza ama-projects amaningi abalisela abomama abontanga esincusa ukuthi sizobona nathi sizofunda kuye ukuthi kwenziwa njani nxa e-establishe ama-projects abomama so ubaba usibanda ngathi ube ngumuntu okwazi ukuphila labantu ube ngelaa muntu okuthiwa lowo ngwaliphi bandla when it comes to i-development ube ngakwazi ukuthi kule-political party ubekwazi ukuthi kule-development development kanje